sisikanye lo Marvelous ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 Hlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu umPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngilaye lamhla uNkosazana Zandla wakhe yahlupha kimi ngoba umthayeli enguye egredilina omunye. So ukuhlekakala kwakhe kufaka imuli ekhonini ukuze ngingaphila kanjani bona abantwana shoe ukuthi bakhulu.
Imuli kamnumzana Itai Tsamara yena othunje ngombibhitho onyakenye namhla icele abathumbi bakhe ukuthi bamkhulule aphenduke ekhaya ebantwaneni bakhe.
Angibona ukuthi umuntu olengqondo pheli engathatha nje esithi uyabhomba ijele ube inyakuhlekuze ngathi ungathi bekwazi ukuthi umumo umikanye ngaye umuntu uvele ele-experiensi ezindabeni zokulwa abantu abezakulaa njengoshishemina njengobona wabanjejabezana baqaba abadlama njeisebabebasingeni i-attention.
Umkhokeli webandla leZimbabwe People's Front umnumzana Owen Kuchuta Kuchata ugwetshwe ukuhlala ejele kweminyaka elishumi lanye ngemva kokuvuma icala abeletheswa lokufuna ukubhomba ipulazi lemuli kamongameli Robert Mugabe ele-Alpha Omega Dairies. Inhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe ithi lanxa isamukela uhlelo lukahulumende lokulwisana lokungethembeki kumele uhulumende athathe amanyathelo aqinileyo uqeda umkhuba we-corruption. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Imuli kamnumzana Itai Tsamara yena othunje ngombibhitho onyakenye namhla icele abathumbi bakhe ukuthi bamkhulule aphenduke ekhaya ebantwaneni bakhe ngoba sebesindwa yimpilo bengelaye. UTsamara ufikise inyanga ezilishumi lanye ethunjiwe namhla njalo engazakali ukubana ungaphi lokuthi uyaphila na kumbe hatshi. Imuli yakhe lezihlobo labangane babe lomkhuleko emgcekeni le-Africa Unity Square eHarare lamhla lapho abakhulekele khona ukuthi aphenduke ephila. Umkakhe unkosikazi Shifra Tsamara uthi uhlukumezekile kakhulu kanye labantwana ngokunyamalala kukayitayi. Amazwi akhe agcizelelwe ngumfowabo kayitayi uPatson yena othe lokhu bethemba ukubana usaphila uTsamara lanxa nje sesiside isikhathi sokuze kufike umnyaka nje. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxhume umngane kaTsamara obese kumkhuleke nemthandazweni lo uCharles Nyoni.
Ukuqhela umthandazo uhambe kakuhle ngoba kube kunabantu abaningi sibili ababuye kuzosiqhutha ngalo umthandazo. Okwesibili nje kuyasibamba sibili ukuthi sikwazi ukuthi sekuyinyanga eyizilezweni engakatholakali lo mfana shuwa uhulumende engatsheli lutho ngokuthi unjani ngokomphila kwakhe. So kuyasihlupha sibili ukuhlukuluza ukuthi kude kube nini phokele phelethule shuwa kami.
Imuli yakhe yona iphatheke njani ngalolu daba ikakhulu abantwana lo nkosikazi wakhe?
Imuli yakhe iyabambeka sibili ibe ilaye lamhla uNkosazana Zandla wakhe yahlupha sibili ngoba umthayeli enguye egredilina omunye. So ukuhlekakala kwakhe kufaka imuli ekhonini ukuze ngingaphila kanjani bona abantwana sho ukuthi bakhulu baze bafike begugule ngasizo waboya ngathi kumbe wabhubha kumbe uhlaleke aphile kumbe ungathi. So into ehluphayo esibili ngoba bayabuza into ezokuthi ubakwethu yabuya nini but akula mtsela intimbi ingaphansi ukubatshela okube assurance ukuthi uyabuya.
Siyazi kule mizamo yokuyakhulumisana lo mphathi ntambo wezemithetho njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emazoni Mnangagwa ihamba njani le mizamo?
Okwakhethi sithamelele impendulo efika ehofisini yakhe manje ngwazi ekhampanela yona sicela ukuthi sibonisane naye sikhulume naye sihlale phansi naye kwenzela ukuthi sibuye sisishakuye directly ukuthi bakuhambisa kanjani lokube sekengathi ngokudinga lomfana. So okwakhethi sithamelele ukuthi size kuvela ehofisini yakhe.
Kona lingathini Nyoni ngemizamo kahulumende eyokudinga uTsamara wenza okulingeneyo na?
Ah,
Mnumzana Charles Nyone ngumngane kaItaitsa mara sixoxela eseHarare kunjalo nje umanyano weEuropean Union namhla usole kakhulu uhulumende ngokungazimiseli ekudingeni umnumzana Itaitsa mara. Ukudonselana amandla kubandla lezano PF sekufike kusibanga saphezulu kulandela imbiko ethi kulenkokeli ezicatshangelwa ukuba nazi uxuku elithiwa yi-G40 eziqoqa inkulungwane zabantu ukuthi zitshengisele zikhonana ngexuku elithiwa likhokhelwa ngumsekeli kamongameli Mgabe umnumzana Emerson Mnangagwa. Konke lokhu kwenzakala phambilini komhlangano wedalele Politburo ozakwenziwa kusasa eHarare lapho enye inkokeli yebandla lezano PF ngefunge yagomela ukubana umphathintambo wezemfundo umnumzana Jonathan Moyo uzavinjwa ukuthi engangeni kodwa umphathintambo wezabelo umnumzana Xavier Kasukuwere utshele iphephandaba leThe Herald ukubana lo mbuthano ngokubonga umongameli Mgabe ukuthi wakhokhela inhlanganiso ye-African Union abenhlanganiso eyabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi bazamisa umbuthano lo ngoba ungokusola inkokheli yebandla kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso eyabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matematanda utshele Studio 7 ubana kubase ikumisa lombuthano ngoba kabafuni ukuthi kube lokulwisana kwabesifazana ngoba kuthiwa yibo abaza kuba begcwele embuthanweni lo. Kubikwa kulamabhasi angafika amashumi ayisithupha azathwala abantu ukuya baye embuthanweni lo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ingcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Dinizulu Macaplana othi konke lokhu kudonselana kungakuthakazelelwa ngumongameli Robert Mgabe ngoba abafuna isikhundla sakhe bexhopha nabona bodwa.
Umbono wami omncane babu Gandhi ukuthi ibudlwangudlwangu leziphithiphithi ebezingadingeki ngoba ebukhokhelini kuyafanana nasemzini ekhaya. Nxa ubaba sekhulile uyanikeza amandla akhe enganeni zakhe kumbe kubafowabo ngendlela enza ukuthi kungabi lombango. Osokusenzakala lapha ngumbango ngenxa yokuthi ubaba o inkokheli yakhona ngale ngakubo kuZANPF ayikwenzanga ukuthi ibonakale ukuthi amandla ayo lobukhokheli bayo busala kubani. Osokusenza ukuthi abalandeli bakhe khona ngale yena umgazi babe lokuxabana kuyibuchapha emntwini omdala lasenkokhelini ukuthi ayekele ukubonisa ukuthi amandla akhe ayangaphi lobukhokheli bakhe kuyangaphi ngoba kuzagcina kuchitheka igazi kumbe iziphithiphithi lezi zimemetheka ilizwe lonke ligcine siba phakathi kwezipiyo ekade singadingeki la kancane ngesikhathi sendlale nje.
Sesike sizwa abanye besithi bona umongameli Mgabe lapha khona engawethakazelela okwenzakalayo ngoba kumthembisa ukuthi akula muntu ongamsusa esihlalweni abantu bayaqophana bebodwa. Ukubona njani wena?
Sekungathi kunjalo ukuthi ngulwane umdala othi bangaxabana benze bonke abakwenzayo inqobo bekhonza mina. Kodwa kusuke kube yikuzithanda yena abesekhohlwa ngebandla lakhe aphinde akhohlela ngelizwe leZimbabwe ngoba ibandla lakhe antilo elibusayo. Amandla wonke le isikhathi sonke lesi le mali yonke le abayichitha senze izipiyo lezi ngabe kuthengwa umumbu ukuthi izakhamuzi zisile le mithi ezibhedlela ukuthi kutholakale ukuthi abagulayo basile. Kodwa sibona umnotho wonke lo usetshenziswa ekulweneni amandla omuntu oyedwa ebandleni elilodwa elibusayo. Kukanti ke bekungenziwa kungase kungasiza abantu abaningi kodwa sokusenziwa okunjengalo akudingeki konke lokhu babukanti.
Umnumzana Dinizulu Macaplana ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma le Studio 7 eseSouth Africa. Umkhokheli wabandla leZimbabwe People's Front umnumzana Owen Kuchata ugwetshwe ukuhlala ijele kweminyaka elishumi lanye ngemva kokuvuma icala abelethiswa lokufuna ukubhomba iplazi lemole kamongameli Robert Mgabe ele Alpha Omega Dairies. Ukuchata ubotshwe lamalunga ebandla lakhe amathathu athi uSolomon Makumbe, Silas Fupa, loBhomeni Ngwenya abakubutho abathathu laba bayawalandula amacala abawetheswayo njalo bakhangelele ukusiwa emthethondaba ngolesihlanu. Ukujata waqala layo elandula amacala awetheswayo amabili elokufuna ukubhomba lelokususa imuli elizweni okungekho emthethweni, kodwa wagcina ewavuma lawo macala. Elokubhomba limtholise iminyaka yithoba nomunye ukuthi elemali lona lampha iminyaka emibili, kodwa ukujuta uzabika kweminyaka eyithoba nomunye. Umjujisi omkhulu welizwe umnumzana Johannes Thomana uke wabotshwa ngoba esetheswa icala lokukhulula ababili abetheswa leli cala. Umakombe lofupha laba bobabili. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande uxoxele ingcwethi ecobongola izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena-ke othi lolu daba lungani ngelozombusazwe phakathi.
Ye, iqiniso phela ukuthi thina simazi engumuntu owayethe khona hatshi kakula cala lenzileyo waphinda inotiyeiyephiwa sokusimangalisa kageswe nje uthange umuntu owayengagezi namhlanje sokuthasegezi engxayi nje ngamadlwane befiliswa jale nezalo p f ngoba ungazikhangelile indawo ukhalisa indaba yakhona sini phela kulalutho olukhona la.
Ye, kodwa nxa sikhangele okwenzakalayo singathi umuntu lo ngumuntu wezanu yini kumbe ngumuntu sibili osefela amafufu njengegundwane?
Yes, yini ke khona ukuthi vele ngumuntu vele ikhaphi namabulasi. Angiboni ukuthi umuntu orengqondo theli engathatha nje esithi uyabhomba ijele kumbe i-helhlothi njengathi ngathi ekwazi ukuthi umumo umi kanje. Ngaye umuntu ovele ele-experience ezindabeni zokulwa abantu abezakuna. Njengoshitho mina njengobona abantu nje abezana baqala abazama nje ukuthi babe basinge i-attention kwazakala
kathi khona emthethweni lapha kungakusenzakalani balamagqwetha yini abantu laba ukukhanya bephongukuthoniswa nje mahlayana?
Ya, uyabona ukuthi iminyaka eminingi laphana kuthiwa kwakuthiwa khona othwangelela bontube babehlanganela lama-Israel benze lokhu lalokhu itreatment singathi i-high-profile case kwakufana ukuthi vele izobe i-high court laphana abantu belalele utshengisele ukuthi into le yinto eqiniso kathezi nje konke phongukhulwa nje mahlayana nje akuasaqondakali yikho mina ethithi mina nxa vele ngaye yinto lesithunzi kathi ngaba yindaba evele enyandelwa ngabantu abaninginey lokhu nje udlalisa isikhathi nje kuzama ukuthi abantu bathi izalo p f iyidumile sithiwa bufonjwa hatshi ikukhohlwa ngakho nje foi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecobongula izombusazwe sixoxelayo ecingweni eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Inhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe ithi lanxa isamukela uhlelo lukahulumende lokulwisana lokungathembeki kanye lobuhuquluzi, ifuna uhulumende athathe amanyathelo aqinileyo ukuqeda umkhuba we-corruption. Ngeviki edluleyo uhulumende wethule uhlelo lokukhuthaza uzulu ukuba nacebele ikakhulu iziphathamandla zikahulumende nxa ethe wabona ziphatheka emsebenzini yokungathembeki. Phansi kohlelo lolu uzulu uzaphiwa iphetshana elinombolo zocingo uzulu angazifonela ukucebela abenza i-corruption. Iphetshana leli lilenombolo zamapholisa ezehofisini kamtshutshisi omkhulu kahulumende ezikakomishini ekhangelane lokulwisana lobuhuquluzi lezabanye ababona ngokulondolozwa komthetho. Kodwa ukuze uhlelo lolu luphumelele, umgcini sihlalo we-Transparency International Zimbabwe umnumzana Lofty Dube uthi okudingakalayo ukuthi uhulumende athathe amanyathelo aqinileyo abophe lezo ziphatha amandla zakhe ezingathembekanga.
Thina njengenhlanganiso kubona ngani isinqumo esihle esithethwe nguhulumende, kodwa loba kusenzakala lokhu siyakubona ukuthi nxa uhulumende sekhuluma ngakho ukuthi yikho abafuna ukuthi bekwenze ukuthi belwisane lokungethembeki kuzisebenzi esebenza labantu yinto enhle kakhulu. Kodwa sibona ngani lokhu kufuze kube lokhu esingakuthi ngesilungu yi-commitment evela phezulu sivini, ngoba uhulumende sowakwathi ngemuva le wayenza izinqumo zokuthi alwe nje lokungayithembekali ebantwini abasebenza lozulu ngokuthi i-establishment lokhu esingakuthi i-anti-corruption commission. But asange sibone isebenza ngoba babengelasifiso sokuyibona isebenza, babephomba ukukhuluma nje kuyinto yamabala nje, bephomba ukukhuluma nje ngakho lokho ukuthi bona bayafisa ukuthi belwisane lokungethembeki. Kodwa ezenzweni asikubonanga kusenzakala ngoba umsebenzi we-anti-corruption commission awuzange ubonakale, akulalutho abalwenzayo. Njalo kwathi zama ukuqala ukusebenza badliswa futhi nguhulumende lamapolisa ekuthi nibesebenze imisebenzi yabo. Abanye bangkhona izimeli ze-anti-corruption commission zakhona sezivotiwe. Nxa besithi bona ngale iprogram abayenza kathesi bafuna ukuthi belisane nokungethembeki, into esiyamukelayo. Kodwa siphinde sithi thina kakube le-commitment kuhulumende ukuthi nxa bethe bazayenza le program behambile phambili, bebebone ukuthi iyafezeka njalo iyenzakala ngendlela elungileyo.
Iyona ikomishini ekhangelane lokulwisana lobuhuqulozi ilokhu ikhona, kodwa njengokutsho kwakho akukhanyi ukuthi yenzani. Inkinga kahle kahle ingaphi khonapho?
Mina ngokubona kwami ngibona ngani inkinga vele ekuqaleni ikhona kokuthi uhulumende akazimiselanga ukuthi elwisane lokungethembeki. Into lele isize sakithi ukuthi sokungela ukuthembeka ukuthi uhulumende bengafuni ukuthi umsebenzi wokungethembeki uphele. Yikho abantu abaningi abakuhulumende ababephila ngakho ukuphila bebentshontsha imali eyenza imisebenzi esingathi nama-programs works, bebesebenza ngokutshontsha leyo mali njalo bebengelasifiso sokuthi ungethembeki uphele, ngoba bekuzatsho ukuthi bona bengatholi imali yokuntshontsha nxa sokunjalo.
Yena uZulu weZimbabwe ubona lwamukela njani lolu hlelo? Ukhona yini umkhuba esingathi yi-culture eyokucebelana nxa umuntu ethe wabona omunye ephambanisa?
UZulu weZimbabwe ucebelana bengasonto abasebelayo kathesi, ngoba bawuzame kusukela isikhathi eside esedluleyo ukuthi bezame ukuthi becebele abantu abayenza okubi. But ngokubona kwabo bebona ukuthi bachitha isikhathi, ngoba bengazi becebele xa kungamapolisa bengacebele emapoliseni. Akula lutho olwenzakalayo, akula sinqumo esingathi i-action ethathwayo.
Umnumzana Lefty Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yobona ngokulwisana lobuhuquluzi iTransparency International Zimbabwe. Lamhlanje kuStudio 7 Live tokuhlelo lwabasakhulayo Always the Connection sikhangela udaba lokunyamalala lokolo olwela ilungelo loluntu umnumzana Itai Dzamara othunjwe ngenyanga ezilishumelanye ezedluleyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafishane. Amasotsha kahulumende weSyria encediswa ngaweRussia laweIran abika elwisane kanzima labahlamuke asebele minyaka emihlanu belwisa umbuso kamongameli Bashar al-Assad. Abalwisa ukususwa umbuso ka-Assad abasekelwa ngamanye amazwe angentshonalanga bakhala ngokuthi bengavele bathathelwe idolobho le-Aleppo kungabadanisa okwamagama. Umongameli Barack Obama wele Melika usecele idale lelizwe lakhe lephalamende ukubana limvumele ukusetshenziswa kwamabhiliyoni phose amabili amadola $1.8 billion yokuphathisa ekulwiseni ukumemetheka kwegciwane leZika eMelika lasemazweni angamakhelwane.
UZulu kakhulukazi ophatheke kumisebenzi ehlukeneyo uncome
lilalele kumsakazo weStudio 7 AA Voice of America. Zindala zombili ngakubandla lama-Democrats lama-Republicans ngapha ngaseMelika phakathi kwabadinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli olukhona ekupheleni kwalomnyaka. Abantu beNew Hampshire bayavota ukuthi bakukhangelele ukuthi ngubani ongacina enqoba ukuze ayencintisa emele ibendla lakhe. Kuma-Democrats kulonkosikazi Hillary Clinton lomnumzana Bernie Sanders abangujiki lobhanqa. sikhuluma nje kuthi ngale kucelela ama Republicans kulomnomzana Donald Trump uTed Cruz uChris Christie labanye labo abadinga usekelo lwabe New Hampshire ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomnomzana Jabu Moyo isizalwane seZimbabwe esikhona le eNew Hampshire ukuze sizwe imbono yakhe
ukuze abantu babe ledlabuzani lokuthi bavote bakhethe lomkhokhela abamfunayo kumele kuqale kwedlule Iowa biye kwedlule eNew Hampshire umthetho wabo sokube njalo iminyaka eminingi okwalamhlanje ke ukhanya ngathi bayalwa bonke bafuna ukuwina lapha eNew Hampshire but kuzamile kuwina ababili kuphela omunye ozawina ngowe Republican and then omunye ozawina ngowe amaDemocrats okwalamhlanje ukhanya ngathi ama-Democrats bahamba shoulder to shoulder. Khanya ngathi bonke baku-same level angasazi ukuthi nje ozawina ngubani. Kodwa labo abama-Republican ukhanya ngathi u-Donald Trump uyalida sibili, uyabakhokhela bonke.
Kuthoni vele nxa sikhangele sizwa kuthiwa unkosikazi Hillary Clinton ukhanya ngani abamsekeli kangako ikakhulu abesifazane abasakhulayo.
Sanders akaveli eWashington i-approach yakhe kasikho ukuthi umuntu obevele ebusa eWashington akasekeli izinto zeWashington kangako. UHillary ukhanya ngathi uvela lapho kuthi establishment khona ukuthi is part of Washington. Abancane abantwana besifazane especially kabayazi into yeWashington. Ngathi Washington ukhanya ngathi sukhuluma inhlamba. So bafuna ukulandela loyo ongathi akakhulumi kangako nge-establishment.
Nxa ukhangele wena ngombono wakho ukuvota kwabo Iowa, ukuvota kwabe New Hampshire kuqhakatheke okunganakanani lapho sokuvotwa sibili sibili umongameli welizwe.
Ngokubona kwami akuqhakathekanga. Ngibona nje ukuthi abakafiki la kuma Congress level. So Iowa le New Hampshire ukuqhakatheka kwayo nje ukuthi is a tradition. Angikholi ukuthi umuntu oweni Iowa kumbe abuya wine iNew Hampshire ukuthi lokho kumenza abe ngumongameli. Si lama states angu 50 kuzavota. Lawa ama states amabili akacho lutho.
Lo ke bekungumnumzana Jabu Moyo esizalwane seZimbabwe esise New Hampshire. Isizalwana zeZimbabwe eziseSouth Africa ngokungekho emthethweni ezaphiwa amapemithi oxolo ngo-2010 zithi seziphakathi kokuhlela ukukhulumisana lohulumende weZimbabwe ukubana axhumane loweSouth Africa ukuze abangabaxotshi elizweni nxa amapemithi la ephelelwa isikhathi ngo-2017. UBenedict Nhlapo udingisisa kabanzi ngezizathu zaleli nyathelo njengoba uhulumende weleSouth Africa wakubeka kwacaca ukuthi bonke abalamapemithi la kuzafuze babuyele kibo ekupheleni kuka-2017.
Kwaba injabulo enkulu ngo-2010 ngesikhathi uhulumende wakweleSouth Africa esithi bonke abeZimbabwe abaselizweni ngokungekho emthethweni kabaze bezothola imvumo kungelambuzo. Kodwa kumphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba uze kubike kwacaca ukuthi bonke abalamaphemithi la kuzafuze babhekisa amabombo ekhaya ekupheleni kuka-2017. Le yinto esilethe kudana kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezinye ebesizileminyaka edlula ijumi zihlala kwele South Africa. Umgcini hlalo weZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi bafuna uhulumende weZimbabwe ancedisane labo ekuxazululeni lolihlupho.
Sivumelene ukuthi sizazama konke okusemandleni ethu ukuthi ngeviki yesibili eka-February sike sivakatshele eHarare siyedibana lobaba uChombo uMinister simchazisele njengoMinister womafezi ukuthi nanzi izikhalo ezikhona simbekele sizwe la ukuthi nxa isizwa lezo zikhalo yena uthi kungenziwani.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosikona Sibanda uthi kumnyama emuva laphambili njalo kabazi ukuthi iyozalwa nkomoni mhla ka-31 Mpalakazi 2017.
Kunento eziningi ezi-involved, kunabantwana esikolweni, kunamabhondi, kunama-accounts, nama-investments. Umuntu uyabe nawo lana, permit may expire after 3 years. You ask yourself ukuthi kuzokwenzakalani after that.
Umabhena laye uvumelana loSibanda esithi inkulu ingxabangxoza ezadalwa ukubuyiselwa emuva kwezalwane zeZimbabwe lezi. Abanye sebele zindlu kanti abanye baqhuba amabhizimusi kodwa engakafiki kubanga lokuthi bangaphiwa iphemithi yabo somabhizimusi. Kukhona labo abalabantwana basesikolweni labo osekufuze bachiye baphindele ekhaya. Abanye ke sebezale abantwana lezalwane zakwele South Africa. Kanti abanye abantu babo kabakaze baligxobe eZimbabwe njalo lencwadi zeZimbabwe ngabalazo.
Abanye bathi kunzima ukuthi babuyele bayaqala ukutsha impilo ekhaya. Kanti ke futhi abanye bakhona vele babe vele sebehlezi eSouth Africa kusiyafika ku-2010. Oso kusenza ukuthi abantu kube songani kuba nzima ukuthi bakuzwisise ukuthi ngo-2017 kumele babuyele ekhaya.
USibanda uthi into engabathokozisa ukuthi bekelwe baphile impilo zabo zingaphazanyiswa.
Befisa ukuthi at least kube ne-solution ezowakhomodate abantu. Abantu abaphila benemisebenzi yabo, benabantwana abasesikolweni, bebanikeza ama-options azobavumela ukuthi beqhubeke ngempilo zabo njengoba beziphila njengamanje without compromising them emsebenzini or ezikolweni for abantwana. Lenabo abanama-investment beqhubeke ngama-investment wabo.
Uthi ke ithemba labo selisekuthini uhulumende weZimbabwe lweSouth Africa bazabahlenga kulohlupho. Umabhena yena uthi baphakathi kokukhangelisisa ukuthi zingaki izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi la ezilelungelo lokuthola olunye uhlobo lwamaphemithi abalisa awayisebenzi ezingatholakali lula kweleSouth Africa awemitshato lamabhizimusi. Umabhena ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zizibambe ziphile kahle kweleSouth Africa. Hathi kwaziwa ngezinto ezimbi ngoba lokho kungenza yonke le imizamo ingaphumeleli. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Lilalele kumsakazo we Studio 7 A Voice of America. Lingakhohlwa-ke uhlelo lwethu olwe-Live Talk lapho kuphela lolu hlelo namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection sikhangela udaba lokunyamalala kolwela ilungelo loluntu umnumzana Itai Dzamara othunjwe ngenyanga ezilishumi lanye ezedluleyo. Singekehlukani wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Imoli kamnumzana Itai Dzamara yena othunjwe ngombibhito nyakeni namhla icele abathumbi bakhe ukuthi bamkhululwe aphenduke ekhaya ebantwaneni bakhe. Umkhokeli webandla leZimbabwe People's Front umnumzana Oyeni Kuchata ugwetshwe ukuhlala ejele kweminyaka elishumi lanye ngemva kokuvuma icala abeletheswa lokufuna ukubhomba ipulazi lemoli kamongameli Robert Mugabe. I-Transparency International Zimbabwe ithi lanxa isamukela uhlelo lukahulumende lokulwisana lokungathembeki kumele uhulumende athathe amanyathelo aqinileyo okwesula ukuvimba lokhu ukungathembeki. Selugqiba-ke yilapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uMpraxedis Jeremiah ngilifisela ubuthongo obuhle kodwa lingayikhatshana ngoba uhlelo i-Live Talk The Connection luyeza.